Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ekuseni ngolwesine mhlaka 6 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yeZANU-PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kuna wanda bambi ngakulu, abati ngakilu senzi ukanga, ba velebe kukonye ipachi ele zanitifu, wale wanda yi ruling card.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi wamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Sebethelisa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ogqoka kuhle, bophi thai. Ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokekile ugqokeke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ngiseliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokhelizo gatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywa ngamuntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbiro yeZANU-PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Senengamu lo Pupurai Togarepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe Umnumzana Tafazwa Musarara lo Mnumzana Billy Rottenbush wenkampani yeGreen Fuel bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. IPolitbiro ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo, kodwa ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokeli yebandla. Ngaphambilini kokuxotshwa kwabatsha laba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuvezwa kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizweni lezi, le ndaba yama-sanction ekhunjwa ngayo. Bese kusiba le ndaba yona leyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona, uyathola abantu sebebhizi sebefunaukuvikela belwela abantu abana uzibe ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuluma. Akukhangeliswe kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba, ngoba asuke sithi khona ngapha sibe sikhayele ngendaba yama-sciences iqakathekile sibili, kodwa thina lapha sisoda siyenzani? Asilungiseni okokubana yikuthi into zonke zihambe. Ngiyakwazi amanye amazwe afaka uma-sciences, kodwa ngenxa yokuthi bona bazenzele into zabo kuhle bakhiphe ukudla kudla njenge-China. I-China ilamanye embazweni amaningi ivile ye-America, abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale, ngoba bayakwazi na ungakwenze loku ungabanje ithenziso impilo yakho ehambayo. Suke kwethusa umuntu into ayethuke ayesabe kwezinto ezinjalo. Kazi ngifisa ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sokwezinto ezinjalo, kuna ngamuntu angabanzi sezinto ezinjalo qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana. Ungabona sikwenza khonoku, hawu uzabona kuyaqala ukuthi ihlela.
Basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso, ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje, kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
mina mbona ambona landa ngemdeni abantu abana uhlupho esilalo kuna abantu abaningi kakhulu abathi nxa sebesezeuganga bavele begqoke ibhathi elezanisefu ngabe kwakuthiwa yi-ruling party umuntu angakazi angenele umhlangano owodwa nje ngisho oweseli kumbe we-district ngakwazi lokuthi islogan sishangene ungamfaka phambi ukuthi awushaye islogan sebesezanupevu uyanitshumayele ayile kodwa nxa esebona nguyabe egqoke azathungise kuma-special designer sile ibhathi ihembe omunye azathungisele ebhruge elezanupevu unxa ehamba uzabhosa ukuthi ngalo umuntu lo usamhlomoni nencwadi yena sefuna ukudla ngakho andabo so asiyo ndaba ukuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abayizimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngabe sisibili babathwelezima babadubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke okana le mali bayaswela ebhenki yibo abantu bomhlangano kahle kahle kona laba abantu yena umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 3 rand ngezinye 30 rand wekhathi uyiswele yibo abantu abahlisekela umhlangano bona lapho
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebenza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola eMelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi emandebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athu sivumelene ukuthi asize siyemsebenzini ngoba asenelisi yemsebenzini imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa and kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona siyahle yaphela so siyehlule ukuthi sibuyele emsebenzini ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasini so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza kungayi emsebenzini sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukwenza ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili siyabe senzela ukuthi bona bayabese umuntu engakeliwe emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela so lathi sibatshengisela ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lo msebenzi esiyenzayo.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni.
Thina akula kuvumelana esakwenzayo isivumelana esenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athus labe-pt zethu sasingekho so isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba sasingekho siyenziwe so kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali nale abayikhulumelanayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sokhe siyemsebenzini siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana kodwa sekuthi ukuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla ngeke sihambe siyebafundisa abantwana bangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina so kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa imfundo zabo kodwa yinto okumele siyenze ukuthi izinto zize zibe ngesimo.
Kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokhu esikhala isicelo sethu sokuthi sifuna imali yethu siyiphiwe ilingane le mali esasiyihola ngo-September ka-2018 kumbe sithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilinganiswe ne-interbank rate. ngathi ngakutholanga khona ukuthi asize sibele emsebenzini ngoba lezi zingane abalokhu bezithembisa zona azenelisi ukuthi ziphilise ngoba yathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi so kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Loke nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni amagamated rural teachers union of Zimbabwe. Kusenjalo iprogressive teachers union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabalamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini lamahembe lamabhatshi nxabe lawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Nanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalify nge-salary yami engiyiholayo. Impahla ethengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalary yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili le-blouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalify ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebethwaliswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi ikanti amahembe lawana abathenga iZimbabwe sarit savuthuka asagqokeki bekugqokeki. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kade salenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini namakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke so yizo ezilastayo yizo ezigcinde yizo ezihlala isikhathi eside asila-allowance yempahla njengabonesi ngananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba be-ZTS balabo-uniform allowance izinto ezikathule banikimali yokuthi bathenge thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topics labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge othisha somele beye kokhotham ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zokuya emsebenzini and weare saying that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athi esingama-600-700 bonds ungananzelela ukuthi kathesi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathesi nginje siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo-metal aid silabo-nyarazo so vele imali yena le yabe sithele kusalari ami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenga isigqoko.
Loke ngonkosikazi Nokuthula Hlabangana umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kusetshenziswa imitshina yalezinsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kweleNamibia. Iphephandaba le-Herald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Did you see the headlines? Have you seen the best place? Ye, okwamanje ke balaleli ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kulo imlayezelo elisithumelayo na nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sakona no Studio 7 basakazi labalaleli. Ntando kuphawula ancane nje ngelizwe lethu bantu bakithi ukuthi kuyazwa mpela abanye bathi kanti siyalamba, abanye bathi ye amanye amazwe angenele. Mina ngombono wami bantu akula amanye amazwe angangenelela, especially la mazwe aphesheya, maybe UN. Angeke ingenele i-UN ma thina abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyaze kube nini sihlupheka kanje? Kuyaze kube nini impela? Yebo, okwemfundo abantwana bafundi, kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo. Kodwa sibuze ukuthi abantwana bazawufunda nasebefundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit, like ama-ID okuthi besebenze la, yabona loo nto. So vele kufana nokudlala nje. Nabantu bakithi mbonani, isikhathi sesifikile sokuthi azi kusiya ngami noma ethanga ngingumfazi. Isikhathi sokuthi ngabo abantu bagaxa amajazi, kube enough is enough. Kungabi le strike sokuthi namhla kule strike se-3 days sine, kuhle kube nje istrike nje kuliwe once. Ngoba i-government le bantu bakithi amazwama okugcina yathatha umbuso ngempi. Angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje kimi. Angeke lokho. Labo basokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena empini. Lathi izikhathi sebusakethi, isikhathi sethu kathesi bantu ukuthi sesihluphekile kweningi, asingenele empini once. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela ku-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la nje ngomzali, silesikolo sethize labo ehlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu lezihlobo zethu eziku-diaspora, isikolo kasilamanzi njengabazali, siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi, amatithara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhorwe amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi, umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho, bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso. Njalo ngithanda ukulitshela khona, abantwana benze kuhle kakhulu iMathebeleland North yonke inkayi, isikolo sibe ngu-1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo ngo-Kiston Metz. Ngithanda ukukhuluma ngumelana lokutshintshwa kwegama lephila ndaba clinic. Ngikuzothoka kwenziwe yibulawa isikhasini belipha igama elisha elithenjiwe lesabi. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayiphi, kungani betshintsha igama futhi elesibini. Phela sazi i-history iphila ndaba ukuthi baze bathi iphila ndaba wakusukele kuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube neklinika. Maklinika i-population nani labantu selikhulile uba baningi, amaklinika ashoda, amaklinika afunakala, amaklinika. Kanti wona kungani bengakhe iklinika entsha bayiqambelelo gama elitsha lokubana bashintshe amagama? Lokusalayo ukuthi sesizosebenzisa la malokishi, sesizothwaya kusenampopho, siyoqambelela igama. So kumele sinazele into enjalo. Kukanti sinasesikhalele ukubana bakhe ilokishi elitsha, abantu bathole indawo zokuhlala, baqambe igama elitsha. So sicela lapha abantu bakithi bangani bakunanzelela kuyinto lo. Into eqathile iklinika entsha efunakalayo nothi igama. Ngiyabona.
Salibonani ku-Studio 7. Mina igama lami u-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngokusipha ithuba mina indaba engifisa ukukhuluma ngayo indaba le Politburo meeting kade yenziwe yiZANU-PF. Batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption, ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mna ngakwe ngu-president, ngaba khona sebeboshiwe. Manje la manje akula muntu obotshiweyo, akula muntu okwafakwa ngitsho ekhothi nje, ikhothi iziprovele ukuthi lo muntu akanalo icala. So utshengisa ukuthi vele nabangane babo badla labo, asazi ukuthi kuyosisaphi. Kodwa nje siyabonga abafana i-Youth League yeZANU-PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo, noma nje bekhuluma nje ukuthi ungaba kule sandla soboya, kodwa hhayi into abayenzileyo itshengisa isibindi njalo lethemba lokuthi izimbakho ingaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo, kuyaizwe lethu liyafika kwesinye isiteji.
Lawa-ke ngamazwi nobalaleli bethu eliwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli yona 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki, likhulumeke okusenhliziyweni yenu, lingathuki, likhuluma kahle. Siyabonga. Jesikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwelemelika izolo avotele ukuthi umongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalungu ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela umnumzana John Bolton, wayengumcebisi kaTrump owaloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale leSenate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazo omnumzana Dan Moyo oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni, ngoba besivele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivide ilizwe lethu leli, ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi ida baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababebenza on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje, abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi, nxa ukuthi njengoba-ke sokuthiwe kalacala. Wena ubona zani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafitshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment, ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia erana wakhona nguPutin onguyena umntando kaphiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresident akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kulama checks and balances akhona. That's why abayibona ababhala i-constitution yanana benza kanjalo ukuthi upresident kube lama checks ukuthi kube leli bandla ele Congress elikwanisa ukuthi hayi lithi ukuthi hayi ndoda la usuphuma esporweni la ende akusiko idemocracy ethi ayifuni lokho. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumake sure ukuthi upresidenti akenze umathanda.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika edolobheni le Virginia. Ingoma ka Novio Seagull intombazana edabuka kobulawayo isigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo bezanu PF. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.